So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku-30 Ncwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa asexwayise uZulu ukuthi engalokothi atshengisele ngodlakela ezitaladeni kumbe abuthane ngaphandle kwemvumo esithi abazatholakala besenza lokhu bazawukhomba olotshwala.
Kukhala bakuphethe nabo ngoba bagcwele indawo zonke abantu bazihlalelwani bazikhubekela ngempilo yabo, but then baya befuna ukuthi becreate impression yokuthi kungani kunodubo.
Ibandla leZANU-PF njengenhlala yenza libuthe izihlalo zesigaba seMathebeleland South. Kanti kuyini okubangela ukuthi lesi sigaba sihlale sisiya kuZANU-PF?
Ngakho ngenye indlela singathi hayi kulobubelo kancinyane. Kakukubi njengoba-ke abantu bekubeka ukuthi iZANU ikhanya ngathi iyathangela eMathebeleland. Hayi, kancane kancane iZANU iya ilahlekelwa ngabalandeli.
Oyisikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube uthi sokuyinhlala yenza ukuthi abamabandla aphikisayo benganqotshwa bahlabe umkhosi.
Okokuqala ukuthi inhlanganiso yeSADC ayikathi esingathi iripoti yabo yokugcina, so lokhu mhlawumbe ngokuphakamisa amehlo nje ukuthi abantu bangakhangela lapha lalaphaya.
Obekhokhela iqula labazohlola ukhetho abomanyano weSADC umnumzana Nevas Mumba wethula amazwi okuthi kuza kuba lokhetho olutsha eZimbabwe, kodwa inkundla yokuxhumana AX imsuse kulinkundla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa asexwayise uZulu ukuthi engalokothi atshengisele ngodlakela ezitaladeni kumbe abuthane ngaphandle kwemvumo esithi abazatholakala besenza lokhu bazawukhomba olotshwala. Umbiko lo uza ngesikhathi kulokufuthelana okukhulu elizweni phezu kwempumela yokhetho olwenziwe ngeviki edluleyo ephikiswa libandla le-CCC. Lona elithi umholi walo umnumzana Nelson Chamisa wacilibezelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa leZANU-PF. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi kumbiko wawethule izolo uthe kule mbiko ethunyelwa yizigilamkhuba inkundleni zokuxhumana zikhuthaza abantu ukuthi batshengisele ngodlame ikakhulu eHarare lakoBulawayo. Kodwa uthi abazakwenza lokhu bazaphathwa ngesandla somthetho esilukhuni. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ebhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Angamapolisa ndahlala daily efuna ukwethuthela abantu, angamapolisa afuna ukuthi daily ayenze ama-decision ezama ukudabulisa ibandla thize. Kukuqala bakuphethe nabo ngoba bagcwele indawo zonke abantu bazihlalelwani bazikhubekela ngempilo yabo, but then baya befuna ukuthi becreate impression yokuthi kungani kunodubo, kumbeni baphiwe imali bona labo abasukuluza abantu bengabatemtile kuze secredithi bebethe bephiwe imali. Kodwa eqinisweni angiboni lutho elisingathi kwankanolusenza ukuthi lokungahlaliseki khona lapho. Ngifuna nje ukuthi abantu bengahlangani kuntantu bengakhulumi ngokhetho lona lolo lunganazange lakwanza ngendlela eyiyo. Yilo uhlupho esilaleli zemntwana leli.
Amapholisa wona khona ngapho koBulawayo singathi agcwele ezitaladeni yini? Ayabonakala
emigwaqweni kulamapholisa lo engahamba emithi izimota, but imigwaqo ngasuka muhamba ngoluveve road kulama-roadblock I think ayi-2 ongasuka singathi wonke ama-road njalida to i-city center kulama-roadblock.
Khona njengoba amapholisa esithi kulabantu abagqugquzela abanye ukuthi batshengisele ngodlakela ezitaladeni, ubona lokho kungenzeka yini? ikakhulu nxa sikhangela ukubulawa kwabantu ababetshengisela okwenzakala ngo-2018 ngemva kokhetho.
Angiboni kusenzeka njalo, kangiboni kulabantu abagqugquzela khonokho, kodwa ngibona nje amapholisa njengazo njengeyinye zendada zikahulumende ukuthi kathesi lokhetho lungabanjanga kuhle. Singakaphendula izeki siphendula nguChristopher Mthwangwa. Sela amapholisa kathesi ungawabuza ukuthi yiphi bayithethe nainformation yona leyo. Eqinisweni bayakwaizo, kodwa kulo muntu abazama ukumjabulisa yibuhluphe silalo.
Ukhona kuyiwa phambili njani babafuzwayo, njengoba siyabona uMnangagwa uthi uwinile, uChamisa uthi uwinile, yebo izeki imalo uMnangagwa, kodwa abesadaki labe AU labo sibone bamalo Chamisa badayo ukhetho kaluqhutshwa ngakuhle. Kuyiwa phambili njani lapha?
Esiqinisweni eliphilayo akuyiwa ndawo. Akuyiwandawo vele khona ake sithi kangabe uyemason uwinile unensini engakhontesti i-outcome yona leyo. Vele uma iwini elo Emason ayitshengisi ukuthi ilizwe lingaya nga. Baqhubeka nje bezinothisa bona senzele izulu eZimbabwe abasoze bafa bamsebenzela ngabantu nje abakhohlakeleyo abacabanga ukuthi ilizwe lona lelimnotho yelizwe kuze bekuhle bodwa nabangane babo.
UMnumzana Mbuso Fuzwayo, umholi wenhlanganiso ekhankasela kulondolozwa kwelungelo likaZulu eibheju likaZulu. Kunjalo nje, ibandla leZANU PF njengenhlala yenza libuthe izihlalo zesigaba seMatabeleland South ezilitshumi lanye. Kukhetho lomnyaka ka-2018 iZANU PF yathola izihlalo zamalunga edalele ephalamende ezilitshumi lantathu, ele-MDC Alliance lathola esisodwa. Kodwa ngeviki edluleyo ibandla le-CCC lithole izihlalo ezine, eleZANU PF lathola ezilitshumi lanye. Kanti kuyini ukubangela ukuthi lesi sigaba sihlale sisiya kuZANU PF? Ngesizwe imbono yengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Thandeko Zintimkandla.
Ngakho ngeyindlela singathi hayi kulobubelo kancinyane, ngakukubi njengoba ke abantu bekubeka ukuthi iZANU ikhanya ngathi iyathangela eMatsouth. Hayi, kancane kancane iZANU iya ilahlekelwa ngabalandeli labasekeli labo abanye sebebona ukuthi hayi ayisilo bandla elingabakhuphula empilweni zabo. Njalo okunye kunanzelela singakhangela njengeGwanda Mbeki District, isigaba seGwanda, iGwanda ayikaze kube lo councillor ophuma ebandleni eliphikisayo eminyakeni edluleyo. Lo nyaka batholakele ke abameli bamakhansila abangababane babe bahlanu eGwanda South. Lakho lokho kuyinkomba yokuthi hayi kuyathuthuka, kungaba kancane kancane, kodwa-ke nanko ibandla le-CCC selinqoba lalabo okwakungakhangelelwa ukuthi linganqoba khona. Ngibone ngathi kungahamba kuhle lokhetho lube lukhetho oluthe tla olucacileyo, iba amabandla aphikisayo alakho ukuthi anqobe kusiya ngesikhathi, njengoba ibandla leZANU PF liyabe vele seliziphelela nje emoyeni. Njalo lo nyaka sibonile endaweni zabo Plumtree ibandla leZaphu lalo lingena kukhansil. Konke lokhu kuyabonisa ukuthi yebo kambe kungakhanya ngathi iMatsouth yenganyelwa iZANU PF, kodwa-ke njengoba sicho kancane kancane iZANU iya ifiphala kuvuka amabandla amanye.
Manje ngokubona kwakho, ukuze ibandla kumbe amabandla aphikisayo anqube esigabeni seMatabeleland South, kuzamele enzeni?
Eqinisweni amabandla aphikisayo ukuze anqube kuzamela asebenze kakhulu kazi, bahlale phansi babone ukuthi yini okwenza ukuthi abantu balokhu bebambelele ebandleni leZANU PF eliyilo elibabangela inhlupho zonke lezi abakhangelane lazo. Yebo kambe abantu bangalibali ukuthi indawo eziningi zeMatsouth zazilama o-veteran ikakhulu abezipra. Okwathi ngo-1987 uNkomo loMgabe sebevumelana isivumelwano sokumanyanisa amabandla abo, basebesuka-ke abalweli benkululeko labo bama ama ngenyawo basekela ibandla leli elezano PF kodwa ngelako lokho sokuguquka kokuqala sebegugile iningi labo namandla kabaselawo lokwethusela kwabo lokana abantu abaselandaba labo njalo ke ungabona ukuthi abanye babo lami ngibaziyo sebachiyana lezano bavuselela izaphu ngokunye khona okuza lithundubeza ke ibandla lezano PF ibandla eliNCCC kumele lisebenze ngamandla kakhulu lisebenzise inzalo yakulezo zindawo ukhokhelo obukhona la nqaba ngokuphezulu bungaze bagabhela abanikazi beziqinti abanikazi bendawo abazana labantu abahlala lapho kukhethwe abantu ngitshe lezikhundla zebandla nxa sisedla siyaphansi kazivele kubona labo bantu abahlala kulezo zigaba kuthi lanxa kukhethwa mbukhethwa ukhansila kukhethwa labo MP kakukhethwe abantu bakuleyo ndawo kusetshenzwe kakhulu abantu bakuboniswe khona lokho ukuthi inzalo yakulezo zindawo lapho kuvuma khona yiyo umele ibe khona ezasebenza ngcono isazana ukuthi laphana ulozi bani kungahamba kunje kuhambe kunje uhambe kunje ngibona ari kungasetshenzwa kakhulu kusetshenziswa abantwana balezo zindawo impumela izaguquka sibili ngoba abantu nanku sebengathi sebediniwe iZANU PF kungakhathalekile ukuthi imisakazo ithini kumbe lalabo basakaza izindawo kumbe social media kumbe yini abantu kumele basebenze kungenwe ebantwini batshengiswe ubuhle bebandlalelo ababe lithengisa elingayisilo ZANU PF
Umnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula izombusazwe. Kusenjalo umnumzana Witness Dube oyisikhulumeli sebandla le-MDCT osekubandla le-ZANU PF utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi sokuyinhlala yenza ukuthi amabandla aphikisayo esole impumela yokhetho nxa enqotshiwe.
Inhlanganiso ye-SADC ayikaphe singathi iripoti yabo yokugcina so lokhu mhlawumbe ngokuphakamisa amehlo nje ukuthi abantu bangakhangela lapha nalaphaya okwesibili mina njengomuntu okwaba ku-opposition isikhathi eside into engiyaziyo le ukuthi ukhetho noma yiluphi oluphelayo akumelanga i-opposition ivume ukuthi kuhambe kuhle yindlela nje yokuthwala abantu ukuthi kuqhutsheke lawo belokhu bekholwa ukuthi mhlawumbe kwelinye ilanga i-opposition izakunqoba ukhetho okwesithathu engikunanzelelayo ukuthi indlela leyo indlela elokuhlapha kakhulu ngoba isuka ingcolise konke okumalana ngelizwe njengokwazana ngo-2018 abengekho lawo ma-V11 yikho ngachiya indaba ze-opposition zonke nje ngachiyana lakho ngoba ngawubona ukuthi ngamadlwane kudlalwa ngabantu ngempilo zabantu sikhathi sonke abantu besehluleka ukuthi baluselele ukhetho besehluleka ukuthi benze into ezingenza ukuthi banqobe ngokupheleleyo i-politics kumele ibe mayelana lokuthi lo oyabe enqobile aphiwe ithuba nxa ehlulekile kutshiwo ukuthi wehluleke lapha nalapha hatshi nje ukuba indaba yokuthathelana amandla nokuzwana amandla kudlaliselwa abantu isikhathi kudlala ngempilo zabantu iy'mpilo zabantu ziqhubeka phambili ama-politician ezabo ziqhubeka phambili besemandleni kumbe bekuseparliament noma bayazengabusi njengoba khona ukesikubona kusenzakala
kodwa kahle kahle ungathini ngalokhu okukhulunywa yi-SADC ukuthi ukhethwa luqhutshwa ngangemfanelo lokukhulunywa libandla le-CCC
ukhetho lonke olwenzakalayo akuswelakali okodwa okubili okungahambi kuhle kodwa ngeke lokho kube yinto esingayenza ukuthi ukhetho lonke luchithwe loko lezo zisolo eziningi ezisatshiswe emakhothi mhlawumbe kungabayikho kwenza ukuthi kungalungiselelwa ngokupheleleyo lokho kwakuqali ngezimbabwe lakho e-amerika kuyenzakala singabona u-trump kathesi bayabotshwa kuyale kuyale kodwa lokho akuzange kwenze ukuthi ukhetho lwabo olwayenzakalayo lube lukhetho oluchithwayo so izimbabwe akumelanga ukuthi ifakelwe ama-standards angazakasebenze noma ngatho ngoba nxa kube le challenge singathi kube lokunye okuthizeni okungahambanga kuhle kuyabe kungatsho ukuthi uthi kukhetho lonke sekumele kuchithwe kuyabe kuza kumele kunanzelelwe ukuthi lokhu lalokhu yikho esingazenza kuhle siya phambili ukuthi phela lebandla eliyabe libusa nalo liyakwanisa ukuthi ngomva kokhetho lona lolu luphilile bangabona ukuthi mhlawumbe uma ngaloko abakufunayo lawo bathi kuqaliswa kambe sesingahlala sisezwa ukhetho siqalisa sichitha sihlanyele siqubule sihlanyele siqubule akungeke kube yinsimo engavunwa le nje nginje mina ngiyisakhamuzi se-Quadripark saphuma ngobuningi bethu sakhankasela uminister of finance umtenini ukuthi abekubemba of parliament lakhathesi kube kokubuhlungu ezinhliziyweni ngoba ube ngumuntu ekade sibona sizasilethela ingqubekelo phambili kodwa sikuvumile ngoba lukhetho kube ukukhetha kwabantu ngeke sithi kuqaliswe kutsha ngokuthi thina ekade simfuna njalo kade simkhangele ukuthi anqobe asenzile ingqubekelo phambili akasaphumelelanga abantu yikho abakukhethileyo siyavuma lokho siqhubekele phambili.
Lo ke ngumnumzana Witness Dube oyisikhulumeli sebandla le-MDCT osekubandla le-ZANU-PF obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje obekhokhela iqula labazohlola ukhetho abomanyano we-SADC umnumzana Nevas Mumba wethule amazwi okuthi kuza kuba lokhetho olutsha eZimbabwe kodwa inkundla yokuxhumana e-X eyayithiwa yiTwitter imsuse kulinkundla. Lokhu kwenzakala ibandla le-CCC lisithi alamukeli impumela yokhetho njalo lifuna ukuthi kwenziwe ukhetho kakutsha. Okuningi sikuzwene kuntatheli izindaba yethu uMavis Gama eseHarare.
Lokhu kuvezwe ngumsekeli wesikhulumeli se-CCC, umnumzana Ostalos Gift Siziba, emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe eBelvedere eHarare.
Leze sobala ukubana i-election eyayenzwa mhla ka-23 yayenzwanga ngendlela esemthethweni. Abantu babetshaywa, abantu babelinyazwa, i-voters yayingekho ngendlela esemthethweni. So isolution okufanele yenzale ukubana iZimbabwe iyeqalisa kutsha ukhetho lonke ukubana kuye kube ne leadership evela ebantwini evela ebantwini njalo evela kuprocess evunyelwane ngabantu bonke. So kufanele ukuthi isathi kule-African Investment Bank ukubana sibe nenhlelo egcina i-constitution yeZimbabwe nomthetho welizwe eZimbabwe nesona.
Kodwa abezanu-PF bathi lokho yikudlala ngesikhathi sabantu njengoba ukhetho solwenziwa lwadlula kwanqoba umongameli Emmerson Mnangagwa. Umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kuZANU-PF umnumzana Farai Marapira uyakusekela lokho.
It is very very unfortunate and very very irresponsible. I think leaders need to learn to talk to their people, be accountable for themselves.
Abenhlanganiso ezimeleyo ebihlola ukuqhutshwa kokhetho e-Civic Society and Churches Joint Forum CSCJF bathi basuthisekile ukuba lolu khetho luqhutshwe ngendlela, ngakho akula isizathu sokuba kuqhutshwe olunye njalo. Obekhokhela iqula lalenhlanganiso unkosikazi Abigail Mumpambi utshele umhlangano lentatheli izindaba owenzelwe eButterfly Gardens eHarare lamhla ukuba okusalayo ukuba abantu basebenzisane.
Ukuthi abantu beZimbabwe kumele sibambane njalo sinandlele ukuthi lalo olandelayo esingathi kwesikhathi kudliwa akakho umuntu ezileyo lapha besincintisana kuphela ngedemokrasi. Okusalayo kuqakathekile, abantu bona bamvutheleyo bayatshengisa ukuthi hhayi bakithi elizweni kunedemokrasi masingabi ikakhulu imidiya azamele ukuthi abantu babambane.
Okuyinto esekelwe njalo ngesinye isiphathamandla se-CSCJF umfundisi Angliston Sibanda othi osekudingakala ukuthi inhlangothi zombili zisebenzisane ukuthuthukisa ilizwe hatshi kube lokhe kudonselanwa.
Into eqakathekileyo ukuthi odliweyo akamelanga alahle, lo nqobileyo angazitheli ukuthi na unqobile sobela gijile afanele le bhodo enyangasebe sale gele bhodo yebhodo kuhlo kule bhodo lenyama lo nqobile osebalela le bhodo sasintaba yethu ilizwe lelingelethu sonke.
Umsekeli kamgcini sihlalo we-ZEC umnumzana Rodney Kiwa utshele intatheli izindaba ngaphambilini ukuthi ikomishini yakhe ibambe lolu khetho ngemfanelo kungelani lenkinga ezinlutshwana zokuphuza kwamaphepha okuvota endaweni ezinjengeHarare, Bulawayo leManicaland. Ekubuzweni izintatheli izindaba ukuthi bazakhweza lolu daba emthethwandaba na ukuthi luqhutshwe njalo ukhetho, abe-CCC kabenelisanga ukupha impendulo ebalulekileyo. Usiziba walile njalo ukuphendula umbuzo othi amalunga ebandla lakhe anqobe ukhetho lokudinga abameli edalela ePhalamende bazathatha na izikhundla zabo kumbe bazakhalala. IZEC yazise ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa owezanu PF nguye onqobe ukhetho lwalonyaka ngakho ke uzobusa okweminye iminyaka emihlanu elandelayo ukhetho olweZimbabwe lusolwa ngabenhlanganiso ezinje ngeSADC African Union COMESA European Union uhulumende weMelika lezinye lanxa impumela yalolukhetho isolwa ngabanye kuleyinye inkokheli yamazwe awezwekazi le-Afrika ezinje ngomongameli Cyril Ramaphosa wele-South Africa, umongameli Samia Sululu Hassan wele-Tanzania labanye asebethule amazwe okutshayela ihlombe umnangagwa ngokunqoba kulolukhetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli wele-South Africa mnumzana Cyril Ramaphosa usekhuthaze ukuthi abangavumelani lempumela yokhetho lweZimbabwe bakhonone ngokusemthethweni hathi ukwenza udlakela. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi abanini bamahotela lezinye indawo sebelaywe libandla lezanu PF ukuthi bengazavumela ibandla le-CCC ukuthi lenze imihlangano yalo kulezi ndawo. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ninjani, igama lami ngulikwa moyo. Ubaba lo wayengafuni ukuphuma esikhundleni elokhu ebulala ilizwe esiya phambili lezanupiyofu yakhe. Utheni abantwana besibafundile bahlele ekhaya basuke emakhaya besiya kwamanye amazwe uyakujabulela lokhu ukuthi bezoba ngodakabhoyi befundile. Umuntu ongutisha umthole ukuthana namasindo ezinje engugarden boy. Ubona ukuzwa njani yena enhliziyweni yakhe engathi lozakhe uJesu wathi mayifika kuye kodwa wabisele iminikelo wayiqilibezela abantu ezandleni zakhe. Wayeyena engafuni ukuthi lobu buqili bakho benzayo ebunikeze abanye abantu. Ngiyabonga Studio 7 safunda ukuhlakanipha ebe ngumuntu omdala okhulileyo engabe ngumuntu omdala ongalangqondo.
Salibonani basakazi beStudio 7 yalibingelela labalaleli. Siyabonga abantu abalindayo amaphepha okuphuza ukubuya balinda bavota noma abanye bakhala. Kumele libe kwazi ukubana ifazi idlala indima enkulu. Zeki yakhuluma yathi siprintile amaphepha isiredi ukuthi ivote kodwa kuthe sokuyideya ukuvota amaphepha angabi khona. Kwakhanya sokungani sokuqalisa ukwenziwa kathi ngazathi kalethi ebantwini. Ifazi sithethe amaphepha ehambe emashonale ndiyavotela abantu and abantu bakukhuluma khona kubakhali ukuthi thina kasivota ngazathiwe ukuthi sesivotile. Sathathelwa izithupha. IZANU PF ayisi yawina i-free and fair election eZimbabwe. Lokho yinto abayaziyo. Lasaw engafuni ukufaka ama-reforms. Awusoze uthi uyi-winning team uyesaba ukwenza izinto ezisegcekeni. Ngoba nxa ukwazi ukuthi ngiyi-winning team kumele uyenze izinto ezi-right phela njenge-winning team but izanu p f ukuze libonti ngamagwadi basebenzisa amapholisi ukubopha amalunga ethu besebenzisa amapholisi ukwethusela abantu bengena emzini abantu bethisa imizi sibonile imizi sishema ijonalendi le i-winning team kambe ngathisa imizi but bafosa abantu ukuthi babavotele ngenkani. Umuntu kafoswa, umuntu yenza intando yakhe. Abahloniphe amalungelo abantu, behloniphe levoti labantu, bengarigi bengayenzi isixoti. Kuvotwe katsha eZimbabwe lapha ngoba thina i-5 years silo mnangagwa ukukhuluma iqiniso ukuthi sabe sesifile umnangagwa lanta yenza eZimbabwe. Ethilumbo siyakuza mdende yakhala uthi uChamisa uRobert abantu emathabeleleni. UChamisa ukhuluma iqiniso emathabeleleni. Wena isitori sakho sifile ngokusitela boGrand Plan lamabhoda la kuhlangana. Ayisikho esikufunayo thina njengabantu bemathabeleleni. Thina sifuna imisebenzi.
Studio 7, Studio 7 ninjani, ninjani nonke ngapha. Hayi, sekwenzakele ke kwadlula. Kodwa singathi ngamanye amagama hayi, it's a blessing in disguise. Sekufuzeke manje abantu baseZimbabwe babone ukuthi ama-elections akakawali balethele lutho. Into esikhona manje sokuwukuthi it's fire by fire. Yiyo into esele manje ukuthi nje ukuthi iZimbabwe izikhulule sekufuneka nje fire by fire. Ya, ngoba manje laba abantu nje bazimisele ukuthi nje baguqude izwe lize liguqe phansi ngamadolo. Vele kwamanje beliguqe phansi ngamadolo. Of abafundi vele balishiye bese kuumlota manje before liba umlota sokufuze manje abazimbabwe siphakame siphakame sifuna ukubazwisa lento abazwisa yona ngoba niyazi abantu bezana ngeke bayimele le lento abayenza kithi mase siyenza kuba ngeke bayimele lena konke kwabugugula kundiyo kana mase sikwenza kuba ngeke bakumele hayi bazobona umthetho phansi this time ke that is the alternative kuphela ya ufuzele ubonakale ukuthi hayi ivote alisasisi so kufuneka manje fire by fire. Okay,
Studio 7 linjani basakaza abahle abalalela abahle awezwakala umongameli we-South Africa uRamaphosa umuntu uchayela umnankagwa izandla ukuthi uyenzeni yini yenziwe umnankagwa echaza abantu echaza laye uRamaphosa amakhehla lawo yini into eyenziwe umnankagwa ongathi ukuthiwa uchayela ihlombe umnankagwa umnankagwa erobha abantu egcekeni nje yini ukuthiwa uchayela ihlombe sihamba sithatha abanye abafowethu le ezimbabwe sibuye sogcwala la e-South Africa khona bezabona ukuthi akuhlalwa la asijwayela kayo lamakhehla la
Studio 7 unjani nabalaleli bakho konke nabasakazi nihlekizwa lezi zithutha lezi zisapoti zanopf kampu ungasapoti cancer ezanopf yi-cancer 1980 into okuyingisesihlalweni zobukhosi ayikho into yenza istate ukuthi ilungise yona idlala kukukhona qede njengemvukuzane so izithutha lezanto ezisapota lokuthi ukhethe luhambe kahle shame kakhulu umuntu osapota izanofanele usapota i-cancer iloku isidla iloku isidla isidla ukuqeda kodwa lokuujabulela sithutha
e-studio 7 basazi bethu abahle kunye nabalaleli eniyaphila kodwa ezindawo ngezindawo la elikhona ngiyalibingelela ngokukhulu ukukwata ngingahle ukuthi uthini kodwa umlayezo engidlulisa kini namhlanje yilo ukuthi thina siyi-youth iZANU-PF wasayifuni siyabona amaqhinga baqilibezela ukhetho bathi yeye ngcono okuphinde kodwa into esingayifuni ukuthi nayo isi-youth into esingasayifuni kahle kahle yizani iZANU-PF kwasayifu and into eyenziwa iZANU-PF le nesadi nabanye nje abasekeli bayo bonke abe-gold mafia uma lingayibona izoba inkinga kakhulu cause kodwa lapho kugcine sokuliwa sizolwa laphana siye laphana kuliwe kabuhlungabe enye indlela yokuthi futhi angeke ngize ngichaze nokuyazi ukuthi izoba into ekanjani kuyochitha igazi lapha cause into esingasayifuni ngumbuso wezano umbuso locindezelo iZANU-PF ayikho nje into engasiza ngayo ngisho noma nanini ayikho amathuba omsebenzi ezizofire create amathuba omsebenzi into nje esingayifuni lapha ephalamende iZANU kuzoba nzima kakhulu uma ngayo iZANU ingabuyela futhi embusweni kuzoba nzima kakhulu ayikancane ngeke size siyivumele into leyo ngisho kancane angeke lokho kuthiwa abahlala besitshela bethi yeke uyovuka ikukura wondi yeke uyoliwa yeye abantu bayoshisela imizi yeke wathi ngcono kuliwe uma kuliwa kuyafanana mali ongasikufayi kuyini kuze kube nini siphila kwamanye amazwe lokho esiphila sihamba sicele ukuthi yesicela libancanise kancane kungenziwa ukuthi ngoba sinendawo yokuhlala yithi ezimbabwe hayi no akuliwe uma kuliwa kuyafanana
yon Studio 7 yon ngo-Chris Gandhi hayi ukhetho luhambe kuvi luhambe kuvi sebethi bawinile abadliweyo abanye bezanu lapha isezosokola kuleli lizwe leli hayi lukhetho lolu aluhambanga kahle lolu sebeqalile into yabo kurobha le kodwa into enjabulisayo i-1 emathebeleni ukuthi badliwe nangakuwine kibo lelo kwe-Harare Mashonaland uwone endaweni yakubo hayi kuyacaca ukuthi lamazwayo emabili ubonile nala ukuthi ngarobha kuleli ndawo engapho kwebe umsindo awona kibo le Mashonaland hayi ngiyabonga ngabe imude kakhulu
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 amazwi la ke ahle asiqinisa ke kuhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko besilazo kuqhamuka inkulumo phezu kodaba lokuthi impumela ingemukelwa kuzenziwa na ukhetho kakutsha kumbe hatshi ibandla lezanu PF njengenhlala yenza libuthe izihlalo zesigaba seMathepeleland South kanti kuyini okubangela ukuthi lesi sigaba sihlale sisiya kuzanu PF amapholisa asexwayise uZulu ukuthi engalokothi ajengisele ngodlakela isitaladeni kumbe abuthane ngaphandle kwemvumo esithi abazatholakala besenza lokhu bazawukhomba olotshwala
silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje lingaya ke kunqalifuna ukuzwa njalo indaba zethu lingaya ku www.voandebele.com. igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lilalele ezinye ngo 7:30 ntambama.